Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
OMP kufanele babande njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andibe bazahamba besiyakhuthaza abantu ngevaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebe vaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi ivaccine ayibulali and ayigulisi.
Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezijiyeneyo. Ikansili yakobulawayo ithi isiqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezijiyeneyo. Ikansile yakobulawayo ithi uhlelo lolu luhamba kuhle kuleli dolobho. Kubika uBathabile Masuku.
Luqhubekela phambili uhlelo lweSinopharm COVID-19 vaccination program kobulawayo. Lamhla bekuhlatshwa izisebenzi zempilakahle ezisebenzela izibhedlela ezinkulu zakobulawayo ezigoqela iUnited Bulawayo Hospitals, Impilo kanye leNgutsheni. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital uthi bayalwamukela uhlelo lolu ngezandla zombili.
Kati singiyabona siqalisile ukuhlatshwa abantu kodwa lathi sizoqhubekela phambili sihlatshwe ivaccine lei sizivikelela lathi. So namhla libone amanesi amaningi ahamba ahlatshwa ivaccine lei. So siyabona ukuthi kumbe izosincedisa. So sizoqhubekela phambili sihlatshwe ivaccine leyana.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uthi inani labahlatshwe lamhla liqansile ukwedlula elayizolo.
Kana namhla inani labantu ababuya befuna ukuzo vaccinate lapha empilo hayi liqansile alifanani layizolo. Yikho kumele ukuthi abantu abafuna ukuvaccinate ababuye outpatient khona phela nxa bengama umongikazi kumele ngodokotela ngoba basebenza esibhedlela. Ngibona iviki siyaphambili bazabe lokhu bebuya abantu abafoswa abantu omunye nomunye uyazibuyela ngokufuna kwakhe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi balamaqembu amane azabe ehlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19. Uchaze ukuba amaqembu amabili azabe ehlaba esezibhedlela ezinkulu kuthi amanye amabili azabe ezabhoda idolobho ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo emaklinika, emajele, eZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye lawezinye indawo ezezempilakahle ezizimeleyo. Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Lilo utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 luqhuba kuhle kobulawayo. Umlilo uthe njalo bebengakatholi inani labantu asebehlatshiwe ijekiseni yeSinopharm kobulawayo. Uhlelo lolu luzathatha amalanga alichumi lapho bekhangelele ukuba kube sekuhlatshwe izisebenzi eziqhakathekileyo ezempilakahle ezizinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje amalunga edale leparlamente akhuthaza uhulumende ukuthi awafake kuluhlu lwabantu abamele baqale ukuhlatshwa lijekiseni. Athi lawo ayizisebenzi ezihamba phambili njengoba esebenza lozulu sikhathi sonke. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalele parlamente eye Health and Child Care Parliamentary Portfolio Committee uDr. Ruth Labode ekhuluma kuhlelo lomsakazo weZimpapers Television Network wokuxazulula phezu kwalolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine.
OMP kufanele babanjwe njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andiyibo bazahamba besiyakhuthaza abantu nge vaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebe vaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi vaccine ayivulali and ayigulisi.
Lokho kusekelwe ngesinye sezakhamuzi semzini webudiriro eHarare umnumzana God knows Masuku.
Kuqhathe kakhulu sibili ukuthi babonakale sibili behlatshwa ngoba kuzanika esingathi confidence kuma citizens ukuthi lawo afisa ukuthi ngabe lawo ahlatshwe lawo ijekiseni le elevaccine evikela umkhuhlane wecorona.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro uthi kuhlandla lakuqala baqale ngabantu abayibo abasengozini enkulu kakhulu yokuthelelwa lumkhuhlane kumbe ukuwusabalalisa.
We'll target frontline workers at significantly higher risk of COVID-19.
Siqala ngabokuhlangothi lwama frontline workers abasengozini enkulu. Laba babalisa abezempila kahle abasebenza emingceleni, abezimra, abe immigration, abe customs, abakuma funeral parlors, abezomvikela lama village health workers.
Funeral parlors, security personnel, village health workers.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine ngeviki edluleyo. Wavele wakubeka mgceke ukuba kuleli hlandla uzaqala ngalabo athi abaziwa ngokuba sengozini enkulu ikakhulu abasebenza kwezempila kahle. Lusungulwe ngolwesine lweviki edluleyo eHarare lapho kuhle kwaqala ngokuhlatshwa umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga, umsekeli wakhe umnumzana John Mangwiro kanye leziphathamandla zogatsha lwabo ngomvulo ijekiseni le iqale ukuhlatshwa emadolobheni ehlukeneyo elizwe agoqela uBulawayo. Uhulumende uphinde wabika njalo ukuthi ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelele ukuqhutshwa phakathi kwensuku ezilichumi luqondiswe kwabakunhlangothi ezibhekane lengozi enkulu yokuthelelwa lomkhuhlane ama-frontline workers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikhansili yakobulawayo ithi isiqalisile ukugqibela amagodi lapho okubikwa kulabantu abambalwa abagalule khona kulandela ukuna kwezulu elinengi kunyanga ezedluleyo. Izakhamizi zakobulawayo zazise ikhansili ukuthi amagodi la ayatholakala lakwamanye amalokitshi ngakho kumele avalwe wonke ukwenzela ukulondoloza impilo ikakhulu eyabantwana abande ukudlalela duzane lamagodi la. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo kansila wePelandaba West uSiboniso Khumalo.
Ngoba amagodi sizoba abekhona sithi abantwana bagubhile khona abasimile kwafana egodini legodini akhona betshona sithi ama-divers athi iphilene is 4 meters down. Bathi sizoba sathi sinyathe lofuna i-director wekansila uTV wabuya sithi nge-team yakhe yama-engineers khumbe izakhamizi bezila ngithi sifuna ukuthi yakwela jeshi ngoba ngabe babeshila amabili ukuthi bakhupha amanzi kwezi ngabe ngabe ngi-pre-treated yangkhona agqibeke. Sengathi ngathi ngikhusha amanzi lokuphila kulandaba. Sengathi ngene ukuba njengepolisi ngempela lathi sigqibeke. So from there, when you're going to go to the island, I just see the
Suthiseka ngomsebenzi owenziwayo kathesi ukhanya amagodi lazagqibelwa ngempela phele akuseyi kuba lohlupho lolo
okwakathesi nomphathi yasuthiseka kodwa ezenze izinto zobe zisakhiwa amagodi azabafuna ngoba abantu abangitshengisa bathi bathethe ebusukuthela kwenye kuba bonke bazulathinta ngathi kodwa banamanye zakubakwenye indawo so angazi ukuthi into ongavalentine ngokuizakhani zobe zifuna inhlabathi bawathi imhlabathi abafuna ithengise bafuna ukuyaphilisa abantwana kuba nzima kwindawo ukuthi kuhambe njani asikanda lesiya indawo yakhona
labo abalahlekelwa ngabantwana ikhansili ithini ngabo
okukhona nje ukuthi uyaqela ukuthi bakhulumiswayo ngoba sibhadala umuntu uyimalini ngoba umuntu ukuthi uyasinzana nabo abatsholileyo ukhulumiswano kwezitishi ngoba umuntu ngeke uthi ukuthi ufunake indawo yasemntanami kungesemikhombo somntanami kuba kuhlungu kakhulu kuyonse bagufa nonse badelela ikhala lawo sike ukuthi kubanqakalele okuhluphayo i-urban expansion yenza abagoda abe khona ngoba ngithi abantu babefuna ukwakhisa indawo ngakhulesendawo yasinoza lotana lotwana bafuna umhlabathi ayeufuna into okufika ayeufuna asistele so yinto ozakukela abagoda ngizabhale ngoba ukufunaenzeza sesukuthi
Lo ngukansila wePelandaba West usiboniso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. UManangazira ubotshwe izolo esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshaphaza imali kahulumende kanye lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba uhlelo lokuhlaba lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Abachuchisi bathi uManangazira waqhatsha njalo wabhadala uyise lezihlobo zakhe ezifika phose amatshumi amathathu ukuthi zibe ngezinye zabantu abazaqhuba inhlelo ze-COVID-19 lezi. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lizaqhubeka lixotsha amakhansila aphatheka kumkhuba wenkohlakalo. UMonzora uthi njalo ibandla lakhe selicabange ukukhankasela ukuba ilizwe libe labomeya abalamandla amaningi ama-executive mayors. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Kuluma lentate lizi ndavana mtlanje skojo nze MTCT ese moke ntuangira ya uze harare umonzora uteiba ndalake kali soze dibuele muva ngukocha ama kansila apatika kukoshlagalo
Nga sanga buyela emuva ngesikhathi umongameli Tsvangirai esakhokhela sakhipha ama kansila onke aweshithunguza ngoba yiyo indlela esibona ngayo inkohlakalo kodwa uhulumende nguye olomlando wokubopha abantu
arrested enough people. But that is the duty of the central government.
Umonzo uthe ibandla le MTCT liza kukhuthaza ukuba uhulumende aphendukise umeya abanamandla lo ama executive mayor okuza kwenza ibandla lakhe linelise ukubusa amadolobho. Ubeke sobala ukuthi ukuxotshwa kwalabo abaphatheka kunkohlakalo ngakulani lokudonselana abalakho labe MDC Alliance. Uqhubeke ethi ibandla lakhe lifuna ukukhulumisana leZANPF ukuze umsebenzi wombuso omuhle emadolobheni ulungisiswe. AbeZANPF bona bathi abalankinga lokusebenzana le MTCT.
Before a position on that request is decided upon, the party will sit down.
Singakakwenzi lokho, ibandla lizahlala phansi libone ukuba baqinisile na. Esikwaziyo ukuthi ama council e-MTC asehlulekile ukubusa. Walenkohlakalo njalo ungazi umsebenzi. Umongameli uthi lokho kumele kume. Ibandla lenkokheli yalo lifuna kube lenkokheli eqotho.
Comrade Edim Nangagwa is calling for servant leadership as a starting point, and everything else will follow.
Abe MTC Alliance bona bathi uMonzora akala lungelo lokutshela amakansila abo okukwenza.
Thina okuka Monzora vele asisoze sikhulume ngakho ngoba vele kasimu recognize thina abantu esibindala labo ngebezana uPF. Yibo abale bhora ukaMonzora siyakwazi ukuthi usebenzela abangani bakhe ababusayo ikho ke asithathi asifuni ukuchitha isikhathi sabantu ngoba vele uyizi asithandi ukuchitha isikhathi sethu.
Amakansila abangiswana ngabamabandla umabili iMDCT leMDC Alliance angamachumi phose amathathu 28 phakathi kwangamachumi amathathu lambili 32 abumba ikansili. Amakansili lawa asehluleke kuletha inguquko ngenxa yenkohlakalo ukulwisana kwamabandla omabili ukungena kukahulumende lesimo somnotho welizwe. UMonzora uthi njengebandla elaphiwa imvumo ngumthethwandaba waphezulu ukuba likhokhele amakhansili lamalunga edayela ephalamende baza kuqhubeka bekhokhela njalo bexotsha labo abalandela i-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inani lasebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika likhangelelwe ukuba selifike ingxenye yesigidi 500,000 kusiyatshona ilanga lalamuhla. Kunje sebeyizigidi phose ezingamashumi amathathu asebehloliwe batholakala belegciwane leli elizweni lonke jikelele. Kufe abantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 76 abafele engozini ezidalwe yikungamanga kuhle komkhathi ezigabeni zonke ezimelika. Isigaba seTexas ezingakaze sibhekane lomqando onjengawo walo nyaka yiso esikhokhelayo kunani labantu asebefile ngoba kunje izigidi ezilishumi 10 million zabantu lokhu zingela manzi ahlanzekileyo kunatha. Lokhe ingozi leyi iqhamuke kuleso sigaba. Kwabafele engozini yokucathanyelwa kondwendwe lezimota zabenhlanganiso ye-World Food Program ebezithwele kusizo lokudla bekulomeli wele-Italy kwele DRC uMnumzana Luca Attanasio kanye lesiphathamandla se-ofisini yakhe. Lokhu kwenzakale eduzane leGoma okulidolobho elingempumalanga yeleCongo kodwa lokhu kungaziwa ukubana kungabe kuqhutshwe ngubani. Iziphathamandla ezibona ngokhetho kwele-Niger ziqhubekela phambili zibala amavoti okhetho oluphindiweyo lokudinga umongameli walelo lizwe lapho ebeke izindala zombili phakathi kukaMohamed Bazoum onakanelwa ukubana ngunqoba lancintisana laye uMahani Osman. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule mibiko ephumayo ethi kulamalunga ekomishini ayisikhombisa abona ngezokhetho. Afele engozini yomgwaqo ngemva kokuba imota ebiwathwele igqobe umaqophelo.
Abacubo ngolayezenotho bathi ukuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kuzaletha ububelo obukhulu kumnotho welizwe ngoba abantu bezabuyela empilweni yabo yansuku zonke yokuziphilisa. Ukuhlatshwa kwabantu lokhu kuqale izolo ngabezempila kahle. Lanxa umnotho ubuvele uguqe ngamadolo kungakafiki umkhuhlane we-COVID-19, ukuvala kwelizwe kwenze umumo waba mubi ngamandla ngoba amabhizimusi amanengi alokhe evaliwe kanti labantu labo kabayi emsebenzini. Ingcweti wezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa umnotho ungasoze uvuke kwantshu nxa ilizwe selivuliwe ngemva kokuhlatshwa kwabantu kuzaba lobubelo thile empilweni kaZulu.
Impact ye-COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe inlutshwane kakhulu ngoba vele umkhonomo wethu utshayekile. Ungakhangela kwamamazwe i-COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele ade ezivele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bekungela competition evele emazweni nesikhathi lese-COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi simo se-economy seZimbabwe singayitshintshanga loba uba ngcono. Sananzelela lowa after COVID lizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal siyabe singatholanga lutho njalo siyalokho sichayekile ngendaba zeeconomy. So iCOVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomeconomy weZimbabwe.
Yebo umnotho ubuvele uzifele kungakafiki iCoronavirus kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe.
Sekukhangeleleyo ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi kunormal settings ngoba abantu babesekwanisa ukuya emsebenzini njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana economy it is mostly majority informal and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi kuvaccinatewa abantu kwenzakala kathesi kubana abantu bazabuyela emsebenzini bezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu nje besengingatsho ukuthi i-informal impact enkulu ye-COVID isebantwini laba abakwi-informal sector ngoba i-formal sector yet limited ku-affectile yes i-productivity in terms of amakampani but ngikhathesi ungananzelela ukuthi ama-enkazi e-economy yeZimbabwe i-agriculture le-mining aqhubekile lokhu esebenza loba anda under lockdown. Uzakhangelela ukuthi vaccination leyo ingaqhubeka ingaqala ifuze iqale khona ngale kubona labo esikhangelela ukuthi babachova iproduction ku-industry yeZimbabwe ukuze kungani kaba lobumpelo entweni zomeconomy kodwa ngokuqinisweni qinisweni impact itifela itholakale kakhulu ebantwini abakwi-informal sector ngoba yibo abamileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye-COVID-19.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise abantu abakhubazekileyo kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Umike Wobe we-Studio 7 uxoxelo nkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust ekumsebenzi wokuphathisa abakhubazekileyo.
Ijekiseni elivikela i-COVID-19 eselikhona elizweni ngiyalithakazelela njalo ngiyalamukela. Ngibona i-COVID-19 ingumkhuhlane owasithathela abantu abaningi kakhulu esibathandayo and any opportunity for us ukuthi sibe lempila kahle yinto enhle kakhulu. However, mbona ingani ulwazi engilalo njalo labanye abami abalalo lulutshwane asizange saphiwa lwazi olukwanileyo mayelana lale vaccine. Yikho ke okwenza ukuthi sithikaze ukuthi sizayithatha yini kumbe asoze siyithathe ngoba ulwazi lulutshwane. And then okunye ngokuthi siphila ku global village and nxa sikhangele amanye ama countries into sebeyenzile ukuthi bathenga ama vaccine amaningi ukuze ama citizens abo ebe lama options amaningi for ivaccine. Nxa singabale only one type mboni ngani kuyangezelela ukuthikaza okokuthi ngabe kulezi kulama vaccine amaningi ongakwazi ukuwakhetha. Sijayele sibonile from ama studies ayenziwe WHO ukuthi kulama vaccine amaningi that are approved. So mboni ngani ukuba lama less options kusenza futhi sithikaze.
Samantha, kule nhlanganiso ezulela ilungelo loluntu ezibona ngani abantu abakhubazekileyo kumele baqakathekiswe nxa sesikhangela uhlelo lokuthola ijekiseni livimbela iCOVID-19. Ukubona njani lokho?
Abantu abakhubazekileyo kumele bebe yingxenye yabantu abaqala ukuthola ijekiseni. Lokhu mvumelana lakho. Ngoba nxa ungakhangela kulama prevention measures esawaphiwayo, o social distancing, ogqoka ama mask okugeza izandla. Nxa ungakhangela abantu abakhubazekileyo kulenengi labo abangakwanisiyo ukuthi begcine ama preventative measures lawo. Abanye bayahluleka ukugeza izandla, abanye abalama disabilities anjenge cerebral palsy le autism abakwanisi ukugqoka ama mask. That makes them more vulnerable to iCOVID-19. So mina bemboni ngani ukuthi bona be ikeleke ekuqaliseni yinto enhle kakhulu.
Elizweni kulabantu abakhanya ngani bayesaba ukuthatha leli Jackson ngenxa yokuthi abantu bathi abakatholi ulwazi oluthile mayelana ngaleli Jackson. Ingcwethi kwezempilakahle zithi iJackson leli lilakho ukusebenza kodwa uhulumende sekumele aqale inhlelo zokufundisa uZulu okuthile ngaleli Jackson ukuze abantu babe lethemba lokuthi lilakho ukusebenza na leli Jackson. Yikho okuzakwenza ukuthi abantu bafise ukulithatha. Ukubona njani lokho?
Njengakukhuluma njalo ekuqaliseni ukuthi ulwazi lolutshwane ende yinto engiyibonile njengomuntu osebenza labantu abakhubazekileyo selokho iCOVID-19 yaqalayo ama activist lama organization achiche siyemthethandaba esiyakhuluma ngeaccess to information for abantu abama disabilities. Akulazi into esiproduciwe in sign language, akulazi into esiproduciwe in braille. Uzathola ukuthi kuyabe sokule vaccine roll out sebefuna ukuhlaba abantu abangelalwazi. So yes, kuyayenzakala ukuthi abantu bebe hesitant. So mboni ngani yes information yafuneka ebantwini even emuntwini nje i lay person okwakathe sisibona i knowledge isebantwini abalolwazi kuphela abe health and ungananzelela phakathi kwethu sikuma WhatsApp group siku Twitter singathi umfundisi uyakhuluma uhulumende uyakhuluma abe news abe media bayakhuluma. So kusuka kube lezinto eziningi ama theories amaningi. So ulwazi from an important source, from a reliable source, kuyafuneka ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuthi bethathe isinqumo mayelana le-vaccine le.
Lo ngunkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-coronavirus lungene kusuku lwesibili namuhla. Ikhansile yakobulawayo ithi siqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira uncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.